Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe zedikeni akula sizathu sokuthi khonakhona yena yeke lilizwe lakhe lishisa yena abehambe sayelatshwa ngaphandle kwelizwe lokho kuyisizathu sokuthi sibili ubone ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabwe okwakhe kuphela yikuthi impilo yakhe ibenhle angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badike kanjani and lama-sixa khona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi usemgwaqweni kokuphela okuyikuthi abantu bezimbabwe ngabani konke babona ngelihlo elibona ngalo ngaba ivele kabamvutile ukuthi abuyele esikhundleni.
Kodwa nxa sikhangele ukubana lesi isikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa elubhani kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khona
kanti vele uyakhankasa ekhankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela yikuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile siyadinga impilo kwamanye amazwe ukutshengisa ukuthi vele yena sekhulile mina nginethemba lokuthi izini khonaphana kunjalo kuthi kunomuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngupresident kanti kunini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe so vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ungakhangela amakhampeni zakhe vele uyabe sekhampeni lawo layo ngo-2013 imfa zakhe ngeyowayebhize ekhampeni labanye lakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nehlala esitela ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampela isebhareni so kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe baze bayekufa belokhu belutha thina abantwana bezimbabwe sidukele yena esezikiselela abantu abakhe.